Sibatheke kakhulu dube labalaleli ngoba umntwana uvele esuka ebuzalweni esesisweni sikanina aphume akhule ukhuliswa ngunina. Phela ulimi kaluhambi lodwa luhamba lamasiko lembali lemikhuba yabantu. Uze umuntu abe ngumuntu opheleleyo kumele azi imvelaphi yakhe okugoqela imbali, amasiko, ulimi namazilo lakho konke nje ukuthi azabe ngumuntu opheleleyo. Kuqakatheke kakhulu ukuthi ulimi lomntwana olungolukanina luqakathekiswe ngoba yikho okunye okubumba ubuntu bomuntu.
Kulokhu yazani okunye sokuthabalala baba Mkandla kwenziwa kuyini?
Kwenziwa yikuthi umhlaba swabo ngupitipitikana nje kwahlangana abantu abalemikhubo etshiyeneyo lezizwe ezenza izinto ngendlela ezingahambelani labanikazi bendawo lapho ababe khona. Yibo kwenza ukuthi kuye khona lokhu lokusabalala emazweni njengoba lani liphetheya khona ngapho. Abantwana sebethatha le mikhuba yakomakhelwane lezinye izizwe kube sengathi kuyalahleka. Kanti-ke labanye abantu bafundile bacabanga ukuthi ukukhulisa abantwana ngesingisi lakunezinye izinto labothelevishini kwenza umntwana abe ngumntwana ongcono. Yikho okuzabangela ukuthi abantu bakhule bengelamuntu obuphakamisekayo obulohloni.
Ye kuvuselelwa njani ukuthi kungathabalali indima eziningi lezi?
Umlandu ukithi thina abazali nxa sizazi ukuthi singobani singakulungisa khona lokhu. Nxa thina sizigqaja siziqhenya ngokuba yithi kwethu asoze sivume ukuthi abantwana bayezithathela imikhuba yakomakhelwane bayelethela begumeni. Njengalokho okunye sesikubona ukuthi kade ozala omunye ngobani. Umzali uzala umntwana ngumntwana ngesozala umzali. Indaba iyithi njengabazali laba okumele bagcine amasiko abantu njengezinduna labadlisa labosobhuku xabe labo bengabakithi ngoba labosobhuku abasebangabemzini abasazihluphi ngezinto lezi. Lo hulumende okhona nxa enguhulumende kahloniphe inhlalo yabantu abathiyeneyo elizweni lakhe